isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
yey abantu basukunezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela.
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Engakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amachina azafisa ukuthi enxenye afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ofike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJessup International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamuhla ntambama. Umoyi umnomzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe, njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Siqoxele lomnumzana Walter Sunungulu Imbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokho abathi social media, bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yaseSouth Africa uWinnie Madikizela Mandela oshiyelwa mhlanje. Lami nje ngidabule kakhulu ukuzwa lokho.
Ukuyini okukhumbula ngayo?
Yes, yazi ukuthi uWinnie impilo yakhe nxa uyibhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esejele, wasala elokhu evutisa amalanga omlilo ukuthi wena hayi abantu beSouth Africa mabakhululwe kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwinnie la waboshwa, siyazi ukuthi kwahlala naye ejele amalanga ama ngaba-491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe, waphila enganabo abantu bakhe besinkathi ehlukaniswa nabantu bakhe. Kodwa uwinnie akazange wakhathala, uwinnie uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo. Kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi bayelokwethathi inkululeko. Uwinnie namanje vele ungumuntu lwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu, kubaningi omama besilwa against apartheid kodwa akekho esingafaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye, uWinnie siyazi ukuthi ye kuye kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule qembu lele okade kuthiwa Mandela Football Club. Esikwazi ukuthi kona bekuyiqembu ebelisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunalokhu ukuthi wayetheswa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo. Kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie, kunanxa kuqhathaniswa lokuthi uWinnie lona malungelo enkululeko ongatsho ukuthi engalayo akekho ongalazi ezakhe esingathi singazisola. Kodwa ke uyini siyakwazi ukuthi nxa sisola ngalokho kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu beSouth Africa, ngokulwela amalungelo abantu beSouth Africa, ngokulwela amalungelo abomama, ngokunika abantu ithemba, especially intsha ukuthi khona bazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphathintambo bakahulumende abalichumi abagoqela ubona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labo somabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labo somabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engakwazi ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amaChina azafisa ukuthi enxa afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnankwakho uzahlala esembusweni njengoba kulokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki, kuyathatha isikhathi. So engxenye bazama kuze kube ilokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe ekufakeni imali eZimbabwe, ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomoni ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithela funa ukutshala imali eZimbabwe, kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona abaye khayile ezomgodi kakhulu kuma diamonds ku gold nje besingathi kuma minerals bona zani babe khangele ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla za kulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu, ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo, ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili, kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana, bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Thiyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela, kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asiki ukuthi bangabangani bethu, bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqekilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuchiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshelo Gibbs Dube Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe inye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwane esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe esithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungisa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu ukuzinceda ngani khonokho ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhoti eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhoti ahlanganisa amazwe amaningi-ningi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe kobulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe lale iCongress kobulawayo. Kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze i-rally yalo kobulawayo e-White City. So sasesikunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi zivotshaniswe ngemsila singasinanzelela izihlakalo esezenzakale koBulawayo, ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya labantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobha, bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesithi hayi, kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule, then iCongress ye-MDCT umama uMagube usenza ikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyanga indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi libalekela ukuxabana okungaba khona, libalekela udlakela.
Yikho kanye sibili esikubalekelayo ngoba singananzeleli ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana le-MDC Alliance, kusuka kube lodlakela kusukela uluze lube khona ngonyaka enye njalo luze kube khona lo nyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungeladlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esifitshane lesi esilandelayo esesisele lawo angene kugrawundi azame ukulungiselela abantu khethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama-extraordinary congress awe ama-provinces aseyenziwe, sokusele ama-province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
Ulife Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi ohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila, njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lePhalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn ochiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngenduku ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela, ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa, esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela, osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Khadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into eziningi okuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langkhona liyadula bebethi ngabe bengwanisile ukuthi ngabe nthola odokotela kade bezamnika igazi so odokotela bebengekho bakustrike ngenzo ukuthi nithenge igazi langkhona bamfakile but akukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngapi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Kathezi ngikhuluma nje uzubuhlungu abantu abamnike yona bathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo, unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa, ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Ezibhedlela lapha abantu bayagula abatholi treatment vele akulayo khona ukuthi bebhalelwe prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka i-situation ibe right. Siyagulelwa izihlobo zethu uyathi umbamba somuntu vele kutshela ukuthi vele bangicina ukumbona nge-Friday. Sibabizile amanesi sabakuzuthi umntwana isandla sivuvukile bathi sizafonela udokotela wakhe sesilinde ukubona but abanye sibembabonile baku-critical.
Unkosazana Plaxedis Manyangatse uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo abanye bahlukuluza izigulane.
Ye, yeah, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesi alapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela kudoctor. So kunzima vele ngibona ama-patient amaningi ayafa no attendance ekhona enkulu. So vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelele ama-doctors lokuthethisa ama-patient. So kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBhinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlangane lalesibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane amadokotela kulensuku akustrike. Kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa izigulane lokho zizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edale lePhalamende ama-primary elections. Ngesikhathi inkokheli yaleli bandla igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi isikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lePhalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla eDavis Hall kusasa.
What it means that bonke abacontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthatha kuma-provinces ama-provinces ayewakhangela from there. bayenza ama-remarks abesehamba ku-national leadership lo bayekhangela yini.
Uyakhankasa yini kulo mnyaka?
Abantu nxa bengifuna belike bengathi hambisa ngizahambisa. Nxa bezitholele abantu nami ngizazitholela. Ngoba ilokhelo okuthiwa mina ngifuna ukuba yi-leader, to me I'm not used to it. That is bad. Usho ukuthi ngifunetela abantu ngifuna ukurikhothela. Abantu bathi sicela usikhothele bele sizathu.
Umelela ukuthi abantu baza kutshela nini nxa abanye bezahambisa kusasa?
Nxa ngingatholanga ithuba le-speaking tomorrow, that means I want. But by the end of the day tomorrow I have the same one.
Khona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
No, of course ukukhozela sizo ngitshela kabi lenxa uthi ukuthi ungakhozela abantu abasizibekele ukukhoze. Why no, she's like telling awalimpukane nxa zifuna ukulujula phala kumbe zifuna nozitshela ukuthi hayi ingaphuzi basoze kwenzakale lokho ingane echurchi bakhozela abantu. Bozo inqabe koze lokusemthethweni kuqondile okuze ukuthi baqoze lokusemthethweni ngoba ngiyakwazi abantu baqoze lokusemthethweni lokho engikwazi ukuthi ngacikelwa njani lapha engayi one the primaries but bafaka omunye anti yabo.
Kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingani kuzayenza ukuthi kungabi lobuqilibezela?
Well ngokuthembisa kwabantu asoke kube khona ayilo ikutala abantu kwakungama-camps ngoba lokho kwakusenziwa i-group lane-G40 engafuni umuntu yaso-G40. The reason why bangazange banithande ngibuze bayekwadose mvumelwane labo, that's why bangikhipha laphana. I know
kodwa siyeza ukuthi kukhona abanye abacatshangela ukuthi ngabe G40
anyway anxa ucenta utshani egumela ngiyowucenta 100% vele kuyasalela okunye.
Lowo ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezanu PF, sixoxelaye ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders linqobe ele-Dynamos emdlalweni we-Kasilaga Premier Soccer League obuseHarare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lengezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba se-Castle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobe le-Negroot nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Ascot namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lengezi yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo elitshumi njalo elinqobe leBulawayo City nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni emandava. Amanye amaqembu ale miklomelo elitshumi ngakuqela ele-Chicken Inn kanye lele-Highlanders ngemva kokuba ele-Chicken Inn libhuqe ele-Chapman Mine nge-3 kanya enkundleni eluveve kuthi ele-Bosso litshaya ele-Dynamos nge-1 kanya eRufaro. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqetshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMutare City libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Harare City kuthi ele Triangle litshayele ZPC Karibhange 1 kanya. Iqembu le-ZPC Kariba yilo lodwa elingakatholi ngitsho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMutare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu le-Dynamos kubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu le-Highlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Wayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende labosomabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.